Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ethule imithelo etshiyeneyo ebalisa okuhlawulisa uzulu amasenti amabili kudola linye ngalinye lapho ethe wathenga impahla ebiza imali ephezu kwechumi lamadola i-$10. Inhlanganiso yezimtha ithi amalungayo awenelisi ukubhadala indleko ezibalisa le mali ugada amabhasi ukuthenga ukudla eyokwelatshwa ezibhedlela leyokubhadalela izindlu abahlala kuzo. Izimtha ithi uhlangothi lwababalisi yilo obeluvele luthola imali ephansi kakhulu engeneliyo ukuba baphile engafiki ku-poverty datum line kukanti udubo lwabo soluphindwe kabili ngengxabangxoza ekumnotho welizwe. Iningi lezisebenzi ezikhulume lalomsakazo zithi zibhekane lohlupho olufanayo. Omunye wazo kungunkosikazi Ivy Banda osebenza kobulawayo.
Ama-price nge-bond note akhwelile okungenzeki. For example, ngithe ngibuza ngokukhipha izinyo bathi 150 nge-bond note nge-US dollar bathi $30. Half of isalary for izinyo. Angisakhulumi ngama-basic awukathengi khona la isalary yafu yakho siphelile. Umbono wami bekuyukuthi uhulumende angenele since ama-US dollars asesemalutshwane.
Wengeze wathi kumele uhulumende alungisise lolu daba ngoba iholo elitholwa liningi lezisebenzi alihambelani lentengo yempahla lokunye.
Ukwenzela ukuthi umbalisi laye abe ngumuntu okhululekileyo elizweni lakhe athenge ngesalari yakhe izinto zakhe izikwane zonke. Ababalisi njalo bathola lolu hlupho ku-transport. Bebebhajethele ama-50 cents for umtshova but ukhwelile inyanga ingakapheli. So sokumele bayebhadala $1.50 nxa kusakhanya kodwa kungaba mnyama usisiba yi-$2. Ayisaneli isalari yabo nxa kungama-bonds. So kazame ezinye indlela uhulumende angazenza ukuthi iyanele le mali.
Kodwa umnumzana Musa Chabalala waseManresa edolobheni leHarare uthi kavumelani lokuthiwo yinhlanganiso yezimtha.
Le nto etsho ngama abezimtha ukuthi bafuna ukubhadala nge-forex ikhanya ngani ayilangqondo kakhulu ngoba abantu laba abangenisi forex ngitsho okwabo basebenza under i-government. U-government lo omele ukuthi ngawo ngiyongenisa i-forex akayingenisi, so bazayithatha kubani? Yithi futhi thina siyidingayo sidingirisa sithengisa sihoda phinde sibanike futhi babhadale ngayo. Hhayi, mina ngibona ngani akulangqondo lokho.
Ababalisi bathi uhlangothi lwezemfundo lungaphazamiseka elizweni nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zabo. Lumsakazo kawusanelisanga ukukhulumisana lenkokheli enhlanganisweni yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions njengoba udaba lokubotshwa kwenkokheli yalinhlanganiso lulokhe lusemthethwandaba. Ababotshiweyo laba ngeviki ephelileyo babalisa umkhokheli wayo umnumzana Peter Mtasa lonobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo behlukunyezwe ngamapholisa kuviki ephelileyo ngesikhathi befuna ukukhokhela isisebenzi ekutshengiseleni ngenxa yodaba olufanayo bekhala ngakho kanye abezimtha asebekhala ngakho phezu kwamanyathelo uhulumende asewathatha ukulungisisa umnotho welizwe. Yikhona luzoziwa mhlaka 30 Mfumfu udaba lwenkokheli yeZCTU ngemva kokuba abekade bebotshiwe laba betholiswe ithuba lokuhlawula amachumi amahlanu amadola ngamunye kuyimali yesibambiso ibail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.